Siyabonga Chris litshona njani mthokazo omuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 22 ngonhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Okuyenzakala kuEzimbabwe ukuthi khona iEzimbabwe ibisifile. So kwakathesi sizama ukuthi sithathe abanye ukuthi sisebenze lawo. Sizama ukuthi kwakathesi uhulumende athathe isikwereti esikuEzimbabwe.
Uhulumende uqinisa imizamo yokuthuthukisa ukusebenza kuhle kwenkampani yakhe endiza mchina iEzimbabwe.
Uvala lokhu ngibona njengalo uhulumende usizama ukuqhubeka neplan yakhe ukuthi agcine alama companies amabili kodwa enye into ekhona ukuthi siyakwazi ukuthi akusela esingathi ngama-alluvial diamonds.
Amankampani emba amadayimana eZimbabwe asemisiwe ukusebenza nguhulumende. Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders liyanqoba kumncintiswano weBulawayo Football Festival. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Emizameni yokuvuselela inkampani yakhe yendizamchina eZimbabwe, uhulumende uthi udinga amankampani kumsebenzi munye okusebenzelana lawo okuzaphathisa ukuthi linkampani ibuyele kusimo sayo sakudala. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuphuma emhlanganweni lentatheli izindaba ngokuphawula okusemthethweni amalungiselelo womhlangano omkhulu wamankampani endizamchina emazweni awezwekazi le-Afrika phansi kwenhlanganiso ye-African Airlines Association, AFRA. Wenzelwa eZimbabwe lumhlangano walonyaka wesimachumi mane lasichiya galumbili eVictoria Falls kusukela mhla ka-20 kusiya ku-22 lwezi 2016 ngoba ele Zimbabwe kuyilo eliphethe ubukhokheli be-AFRA lonyaka. Umphathintambo wezokuthwalwa kwabantu lempahla uDr. Joram Gumbo utshela intatheli izindaba emkhosini owenzelwe eHarare International Conference Center HICC ukuba uhulumende ezimisele ukuyivuselela linkampani ibuyele kusimo sayo sakudala.
Okuyenzakala kuEzimbabwe ukuthi khona iEzimbabwe ibisifile. So kwakathesi sizama ukuthi sithathe abanye ukuthi sisebenze lawo. Sizama ukuthi kwakathesi uhulumende athathe isikwereti esikuEzimbabwe. Khona thina sizaba le kampani entsha ezadalisa layo ukuthi sibe le new airline eZimbabwe. So yikho esikuyenzayo.
Ugumbo uthi ikhona beza kukhangelisisa la mankampani asetshengisa isifiso sokusebenzelana le eZimbabwe ebisitshabalele.
Sibhizi sidinga ukuthi singasebenza labo bani ukuthi sibe sibone ukuthi uweZimbabwe ingabuyela lapho yayikhona kudala. Kwakathesi sile amakampani amaningi avelela ku-Europe, ku-East Africa, Eastern Europe, ku-Asia. Sile 12 companies, ama-airlines, abafuna ukuthi sisebenze lawo. So i-shopping list yinde kakhulu. Yebo, siyazama ukuthi sibone ukuthi singasebenza lobani.
Unobhala jikelele we-AFRA, uDr. Elijah Chingosho, uthi kungalesi sizathu uqakatheke kakhulu umhlangano walonyaka. Okungumbono osekelwe ngosaphethe isikhundla somqondisi we-eZimbabwe enguye njalo umkhokheli wenhlanganiso ye-AFRA lonyaka, umnumzana Edmund Makona. Abe-AFRA bathi kumqoka ukuthuthukiswa kwe-eZimbabwe ngoba usebenza kuhle kwayo kuphathisa kuntuthuko yomnotho welizwe, kungakho uhulumende kumele bawaphathise amankampani endizamchina. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhulumende namhla umise umsebenzi wonke amankampani emba ilitshe eliligugu lamadayimana eZimbabwe. umphathi ntambo obona ngezenjiwayo umnumzana Walter Chidakwa utshele intatheli zindaba emhlanganweni awenzele eHarare ukuthi amakampani la ala ukungena kumanyano wezemigodi njalo kazange alobise kutsha amalayisensi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera yena othi sokukhanya sobala ukuthi uhulumende sezama ukubamba ngamandla amankampani emba amadayimana ukuthi amuphe ingxenye yalawa mankampani.
Ubona njengami ayisiyo into ezasimangalisa thina ngoba sizwe ubaba uWalter Chidako engena umphathintambo wamamayinzi esithi yena ube ngathakazeleli indawo yokuthibe kulama mayinzi awusefe ayemba olwayimbutho eneyangikhona ngeyamachayina eneyangikhona ngeyama-Russians. So bekungela order yokuthi into zihamba kanjani. So uva nalokhu ngibona njengani uhulumende usizama ukuthi aqhubeke neplani yakhe yokuthi agcine alama mayinzi anama-companies amabili ayemba zokuthengisa ama-diamond. Kodwa enye into ekhona ukuthi siyakwazi ukuthi akusela esingathi ngama-alluvial diamonds ama-diamonds laphana atholakala mzane. So ama-company amaningi ebesevalile nje ngoba bengakwazi ukuthi bagebe ukuthi bathole ama-diamonds akhona. So kuzimele uhulumende adinge ezinyeindlela labanye abantu abanemali nenge ukuthi beze imayini thina kakhulu ukuthi bagebhe ukwesika phansi.
Akusoze kubangele umonakalo womnotho welizwe nxa sikhangele ukubana imali evela kumadayimane ibengani yaphathisa umnotho welizwe?
Iyaphathisa kodwa njengokwazi kwethu siyakwazi ukuthi even ngesikhathi sikaba ku-tender edit ubekhala sibile ukuthi izimali zangkhona ubengabona ukuthi ziya ngaphi. Uzakhumbula ukuthi ngomunye umnyaka singathi ngabo-2011 uke wa-delay i-budget nge-2 weeks ezama ukuthi abone ukuthi ama-mining companies lawo ebezamnika malini and bahle bamnika i-600 million for the whole year. So kusitho ukuthi thina akunamali eningi eyayitholakala kuma-diamonds ngoba indlela ama-diamonds angikhona ebethengiswa ngayo ibiyindlela yokuthi abantu yibo abasala banezimali uhulumende engazisize lutho. So engxenye yokuzaku isi-order emkambeni lapha ukuthi uhulumende ahle azuze something from ukuthengiswa kwama-diamonds.
Umnumzana Masimba Kuchera yingcwethi kwezenotho obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi umkhuhlane wemvukuzane yomlomo wesibeletho uhlasela abesifazana abedlula inkulungwane ezimbili ngomnyaka njalo phakathi kwabo kufa abayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisikhombisa. Lokho kuvezwe iziphathamandla zalolugatsha emhlanganweni eziwenze lekomiti yedale lephalamende ebona ngezempilakahle lamuhla. UDokotela Maxwell Wobe utshele likomiti ukuthi phakathi kwayo yonke imihlobo yemvukuzane ehlasela omama, imvukuzane yesibeletho yiyo ehlasela abesifazane abaningi ngesilinganiso sokulitshumi lasitshiyagalombili ekhulwini, i-18%. Uveze njalo ukuthi kulabo dokotela abahlanu kuphela eZimbabwe abalolwazi lwezinga laphezulu lokuthungatha lokwelapha umkhuhlane wemvukuzane. Ababili basebenzela kobulawayo kuthi abathathu baseHarare. Abasebenzela kobulawayo laba yibo abakhangelane lezabelo zombili zeMathebeleland. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle lezi ziveze njalo ukuthi imvukuzane yesibeletho isihlasela ikakhulu labesifazane abasakhulayo abaleminyaka ephansi kwengamachumi amathathu. UDokotela Annette Moyo uthi okwenza umkhuhlane lo ubhahe kakhulu eZimbabwe ukuthi kulenani eliningi labantu ababulawa ngomkhuhlane wengculaza.
Okwenza ukuthi umkhuhlane wemvukuzane le uhluphe kakhulu yikuthi nxa kule HIV imvukuzane yomlomo wesibeletho iyanda. So kusho ukuthi thina njengelizwe elile high burden ye HIV sizabe sile an even higher burden of imvukuzane yomlomo wesibeletho.
Sibuze uDokotela Moyo ukuthi budlelwana nobani obukhona kahle kahle phakathi kwegciwane le HIV lemvukuzane yesibeletho.
I-HIV iyayehlisa amasotha omzimba angancedisa umuntu ongelayo ukuthi akwanise ukulwisana layo loba yiwuphi umkhuhlano ongaba khona emzimbeni. Imzimba yethu ilendlela zokulwisa imvukuzane engabe ifuna ukuqalisa emuntwini. Kodwa ngenxa yokuthi umuntu le HIV amasotha komzimba abengana alamandla kumbabe malutshwane uyabengakwanisa ukuthi alwise.
Le yingcazelo egcizelelwa inhlanganiso ye Cancer Association of Zimbabwe. Iqula lezempilakahle leli likhudaze amalunga edale lephalamende ukuthi akhulume ngomkhuhlane wemvukuzane emihlanganweni yawo loZulu, emkhudaze ukuthi ayehlolwa ngoba kulula ukuthi umkhuhlane lo welapheke ungabonakala usaqalisa. Le inkuthazo eyamukelwe lilunga ledale njalo engomsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Tabitha Khumalo.
Kungaphathisa kakhulu ngoba into ekhona njengabameli bephalamende sizabe sile mbono ophambili kwedlula abalandeli bethu njengabantu abahlalele ezindlini. So kuyaphathisa ukuthi sibazise ukuthi lo mkhuhlane usungene kanganani kubomama, usuvulela abangaki, njeyakula bodokotela ngaphi, batholakala ngaphi.
UMakhumalo ukhuthaze uhulumende ukuthi aqakathekise odokotela labo bonke abasebenza kwezempilakahle ukuze kuqedwe ukusilela kwabodokotela elizweni ikakhulu abelapha umkhuhlane wemvukuzane. Ugatsha lwezempilakahle emhlabeni jikelele olwe World Health Organization luthi bayisigida besifazana abaphila lemvukuzane yomlomo wesibeletho njalo abaningi babo bahlala emazweni asathuthukayo kumbe alobuyanga.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Owayengumkhokheli wababengabalweli bempi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda uthi akwethuso kwenzakala kubandla leZANU-PF ngoba umongameli Robert Mugabe kaselamandla ukukhokhela leli bandla. USibanda uthi kuzaqhubekela phambili ukulwisana lokho kubangiswana isikhundla sikaMugabe yilabo abazibiza ngokuthi i-G40 ebikwayisekela unkosikazi Grace Mugabe le-Tim Lacoste ebikwayisekela umnumzana Emerson Mnangagwa. USibanda utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi ibandla leZANU-PF selidilika ngempela.
Ya, kuyinto embi kakhulu. Yakusela control. Abasayehlukanisi i-party le-state. Abasayehlukanisi i-party leadership. Le executive ye government. So sebehlanganisa nje konke kube into eyi-1. So into enza ukuthi kube lo lezinto ezenzakalayo ongeke uzikhole ukuthi zingenzakala. But into sesiye saba kathesi ukuthi isimilo sesizwe seZimbabwe phakathi kwezizwe ezinye zabo SADC eze-Africa umhlaba wonke sesisehla kakhulu siya phansi ngoba akuselanto ekhanya ukuthi lokhu kwenziwa ngale ndlela. Amapholisa kasaphathwa njengamapholisa esizwe, asetreatwa njengamapholisa nje ama-security okulinda izindlu zabantu. Amapholisa kumele aphiwe isimilo sawo esiqondileyo. Kodwa amapholisa angaphathwa ngale ndlela, yikho kwenza kugcina kusiba nokungakuzwanana even la uphathwa kwamapholisa. Nayo seziphatha ngendlela engayisiyo ku-corruption ekhulunywayo. So yikwehla khonokuyana kwe-state into esisesabisa ukuthi sisenzakala.
Ye, masukhangela-ke kukhanya ngazani khonokho okwenzakalayo kulezi nsuku. Yikho wawukhuluma ngakho bengakakuxotshi kompana. Kambe ungathini kuyangaphi khonokho kwe-G40 kuzobuya lakhonokho kwe-Lacoste? Kuyangaphi isibanda?
Okokuqala ukuthi khonokho kuze kube lokwehlukana. Okwakuqala kwakuthiwa kule gama talks, ama-weasels, yes. okwavela kwadala ukuthi kube lento eziyangazona lezo kwakuyikwehluleka kwe-control indlela yokukontrola iparty ngoba into ebisuke ihluphe ukuthi isikhathi esiningi ama-members aku-politburo yibo njalo futhi abangama-members ku-executive ku-cabinet then umuntu wangkhona nxa esona-ke ku-cabinet ungamsola izinto abezenza kubi kuhulumende uzabuye zokulindela ngapha kuphathi ukuthi akuxotshe ngapha kuphathi yena eresponda ngephathi kumele la-responde ngama-activities akhe kuhulumende like ake sithathe njengo-corruption kathesi ungahamba uye Dubai uye Malaysia abantu abathenga izindlu okwesabekayo ama properties okwesabekayo ngabantu bayonale ihulumende ekhona
umnumzana Jabulani Sibanda ngwalwa impi yenkululeko njalo waxotshwa kubandla lezano PF ubekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wa Studio 7 isaziso uxolo silotabalo kababu Tabengwa kuqala umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Tabengwa ngomunye weziphathamandla ezasuka kubandla lezanu PF ngaphambilini kobudlwangudlwangu obenzakala kuleli bandla kulezi nsuku kusasa silengxoxo lo Tabengwa lapho esithinta khona okuchiyeneyo ngesimo sezombusazwe elizweni
hayi satsho thina uvele uqalisa ukuxotshwana kuze kuxotshwe intombi likaMjuru labasekeli bayo satsho sathi thina hayi lokho kutshengisela ukuthi inhlanganiso yezano isizahlephuka ibe icine isiyisixuxu nanku kuyenzakala lakhathesi siyakubona sikubukele kuyaxatshanwa okuzwayo kubangwa isikhundla kubangwa ukuthi lo zangena esicathulweni zikamgabe ngubani
lo ngumnumzana Dumiso Tabengwa umkhokheli webandla lezaphu tiyani indlebe kusasa lizwe ingxoxo yethu lo Tabengwa ngokugcweleyo nansi isaziso esiqakathekileyo Sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi iStudio 7 isiguqule indlela elilakho ukubala ukubuka kanye lokulalela indaba zethu enkundleni zebulenjini kuwebsite yethu ethi voandebele.com kudesktop la kumakhalekhukhwini iStudio 7 izaqhubeka ilethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe kanye lezemhlabeni jikelele Kustudio 7 lamhlanje, Live Talk lamhlanje, sikhangela udaba lokumiswa umsebenzi kwamankampani emba amadayimana eZimbabwe nguhulumende. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Emkhankasweni okudinga usekelo lokuncintisa kukhetho lukamongameli eMelika abebandla lama-Republicans sebelubhekise eNevada lapho umnumzana Donald Trump akhangelelwe ukunqoba uSenator Marco Rubio weFlorida loSenator Ted Cruz oweTexas. Ubigwaye labasekeli abaningi ukwedlula ababili laba ancintisana labo umnumzana Trump eNevada. Onqotshwe kukhetho lukamongameli wele Uganda uKizza Besigye ubotshiwe lamhlanje ngemva kokwazisa ukuthi ufuna ukukhokhela ukutshengisela ephikisa impumela yokhetho lapho abikwa enqotshwe ngomongameli Yoweri Museveni. Inyathelo likahulumende lokumisa ukuthengiswa kwemithi yesitaladeni lezindlini lokulethwa kwemithetho yezinqumo okumele zilandelwe ekuthengiseni limithi sokwamukelwe ngembono etshiyeneyo ngabantu elizweni jikelele. Kubika uNothando Sibanda.
Iningi lemithi le ithengiswa ezitaladeni kumbe ngabantu abazihambela ngandlu ngandlu bengela zincwadi ezibavumela ukwenza lokhu. inhlanganiso ekhangela ngokusetshenziswa kwemithi yokwelapha eZimbabwe, iMedicines Control Authority of Zimbabwe, ithi akuseyi kuvunyelwa ukuthengisa limithi umuntu engelamvumo. Umthetho lo uthi akula muntu ovunyelwa ukuthengisa imithi kumbe izihlahla zesintu ezidinga ukwelapha kumbe ukuvuselela umzimba engelamvumo evela ku-MCAZ. Isakhamuzi umnumzana Richard Mahlangu uthi yonke nje imithi ivela ezihlahleni, kodwa kuqakathekile ukuthi uhulumende abeke imigoqo ukuze abantu bazi ukuthi umuthi abawuthengayo ulaziphi izihlahla ezisebenzani. Yena uthi uthemba akhula layo ontolwane labo sihaqa, kodwa le eza ivela kwamanye amazwe kayithembi kangako, kungekho kumele idlule ezandleni zogada lwezempilakahle.
Imithi le yesintu ilusizo kakhulu ngoba eminengi yakhona singathi itholakala ikusigaba lesana esithi natural state, lapho ephuma khona emvelweni injalo. So nxa usukhangele imithi enjalo iyasiza, ayila izinto eziningi ezingabangela ama-side effects. Lanxa nje uduwe sihlangana lalo ngolowo ukuthi engxenye i-dosage, isilinganiso sakhona sokusetshenziswa kwalo muthi singabe singazakali kahle.
Umongikazi uNkosikazi Nobuhle Mathe uthi kakhuthazi ukuthi abantu basebenzise imithi le nxa begula bengayanga esibhedlela. Imithi le ingaba ilentengo ephansi njalo abantu beyisebenzisa becabanga ukuthi iyavikela imikhuhlane, kodwa uthi kuqakathekile ukuthi bazi ukuthi ilungiswe ngubani kuliphi ilizwe.
Esikhathini esiningi siyabe singakwazi lokuthi ifike isebenze njani, esibindini yenza njani, ezinsweni yenza njani, ngoba imithi leyi esisebenza ezibhedlela imithi yabihloliwe isezakala ukuthi isebenza njani, ngoba nxa ingasasebenzanga kuhle kuzona lezo indawo iyabangela esingathi yipoison emzimbeni.
Imithi le abayithengisayo bathi iyaqeda imikhuhlane yegazi, echukela, iyagezisa isisu, icwazimulise ijwabu lokunye okunenginengi. Omunye wabenza ibhizimisi le ngunkosikazi Rita Nkomo. Ukulethwa kwemithetho le kuthi kuzabaphazamisa kubhizimisi, ngoba abaningi babo abalandawo lapho abathengisela khona, okuyikho okwenza bahambe ngazindlu ngazindlu.
Ye, ama-herbs lezihlahla mbona kusebenza emzimbeni yethu for e-health. Jubana vele kudala okhulu bethu babe labogogo babephila ngesihlahla, lathi kunje sakhuliswa sinatho ntolwane labo kalimela for ukukhwehlela.
Isakhamuzi uNkosikazi Melody Nkala uthi inyathelo leli likahulumende kungenela nje empilweni zabantu okungadingekiyo, ngoba le mithi yesibhedlela isuka ezihlahleni ezithiyeneyo. Kudala abantu bebevele bephila ngemithi yonale, abantwana bakhule beqiniswa ngentolwane lesihaqa, kungakho uthi kaboni lutho olumangalisayo ngemithi le.
Ama-herbs alendawo sibili ezimpilweni zethu, ngoba singananzelela ukuthi yonke into elaphayo ngokwazi kwami okuningi kwakhona kuvela kuma-herbs, ukuthi nje kuphela okunye kuyabe sokulungiswe ngesikhiwa kusukhohlwa ukuthi kuvelele esihlahleni.
Owake wasebenzisa imithi le kudala isakhamuzi uNkosikazi Hilda Nkolomi uthi kakhuthazi ukuthi abantu basebenzise limithi, ngoba akulalwazi oluningi ngayo, abayithengisayo labo abazi lokuthi kahle kahle yizihlahla bani.
Kulusizi ukuthola abantu ngalezi nsuku zanamuhla besangena besiyathenga imithi. Kuyadanisa kakhulu ngoba labo bantu abakuthengisayo abaningi bakhona futhi kabazazi lezihlahla zakhona, okunye ngokungahambelani lemzimba yabantu, kugcine kubafakela okancer, kugcine kubagulisa.
Imithetho le emitsha ithi akula muntu ovunyelwa ukuthengisa limithi ingabhalwanga ukuthi ilani phakathi, inathwa nxa kutheni, kunathwa enganani, njalo ilakho ukuhlupha nxa kutheni. Akusavunyelwa njalo ukuthi abathengisayo bamemezele lokho abakuthengisayo i-advertising bengela mvumo evela ku-MCAZ. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lenguqu eleHighlanders linqobe eleBulawayo City nge-1-0 kumncintiswano weBulawayo Football Festival emdlalweni obekhona ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Umncintiswano weBulawayo Football Festival ungenwe ngamaqembu amane agoqela ele Highlanders, eleBulawayo City, ele How Mine kanye leLetsholotsho. Emdlalweni wakuqala iqembu leBulawayo City lidibane leLetsholotsho, njalo iqembu likaMasipala linqobe nge-3-1 ngemva kokutshaya kwembekwa. Umdlalo ukufike emaphethelweni kungela qembeleni elisekulitshayela emambuleni. Emdlalweni wesibili iqembu leHighlanders linqobe leHow Mine nge-4-2 lakho ngemva kokutshaya kwembekwa futhi, njengoba isikhathi siphele ezingutshikilo bhanqa 1-1. Emdlalweni wokudinga iqembu eliqedele kwindawo yesithathu, iqembu leHow Mine likhulele leTsholotsho nge-1-0, kodwa umqeqeshi weqembu leTsholotsho uLizwe Sweswe uthi impumela kusiwe ibiqakathekile, njalo limidlalo imphathise ukuba abone ukuba yibaphi abafana abangakumela ukudlala kusigaba sePremier Soccer League.
Bega kenezi such teams could tell umfana omunye lapho ukuthi no, lo kuzaba nzima kuwo. Bona la magame azanceda kakhulu. This week sidlalile, next week sidlala. Ngizabe lokhu emprune la kungasala la. Engicabanga ukuthi kona kuyo.
Ku-final iqembu leHighlanders linqobe leBulawayo City nge-1-0, njalo umklomelo weBhosi uvele kumgadli osakhulayo uPrince Dube. Umfoka Dube yena oleminyaka eli-19 ngomunye wabadlali abasakhulayo abagoqela u-Adrian Sila kanye loBrian Banda abatshengise ukuba balakho ukusukumisa abalandeli beqembu leHighlanders lonyaka. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu leChicken Inn selinxuse abalandeli bomdlalo wenguqu abafuna ukuyalibukela lidlalele eMamelodi Sundowns ngempela viki ezayo ukuba behlawule amaranda angamakhulu ayisikhombisa. Limali igoqela yokuya elizweni leSouth Africa, ukungena enkundleni kanye lokuphenduka eZimbabwe. Ibhasi labalandeli leli lizabe lizasuka koBulawayo ngolwesihlanu ntambama liphenduke ekupheleni komdlalo ngomgqibelo. Lo mdlalo uzadlalwa ebusuku ngehola lesijiyagalombili enkundleni Lucas Moripe esedolobheni lePitoli. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Jays Marabini umajahoto umfoka Ndlovu egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili lamhlanje. Uhulumende uqinisa imizamo yokuthuthukisa ukusebenza kuhle kwenkampani yakhe endizamtshina iZimbabwe. Amakampani emba amadayimana eZimbabwe asemisiwe ukusebenza nguhulumende. Ayike kwanelo kwalamhlanje mthokazo muhle olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Lebelobusuku obuhle.